Isenzo sikamongameli Zuma sokuxotsha umphathi ntambo wezemali umnumzana Pravin Gordhan sezidale ingxabangxoza kwezomnotho kwabangela ukuthi amaqembu enhlanganiso zikazulu amabandla ezokholo lawo zombusazwe amanyane efuna ukuthi ehle esihlalweni. Ngemva kokuxotshwa kwamnumzana Gordhan, isithunzi selizwe sehlisiwe safakwa emazweni ayingozi kwezamabhizimusi, kwabuye kwehliswa isithunzi samabhanga ayisikhombisa. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabhidliza imisebenzi kubangele ukuhlupheka okukhulu kwele South Africa. Le yinto esilethe kumanyana kwamaqula atshiyeneyo elizweni jikelele ekutshengiseleni kwakusasa besithi uZuma akehle esihlalweni. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe emadolobheni wonke elizweni jikelele kumanyene kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwayiphi inhlanganiso kumbe ibandla eliphikisayo loba elezokholo. Lokhu kumanyana sekuncunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisithi ukutshengisela ngokumanyana okufanayo nxa bekungenzakala eZimbabwe bekuzadala umehluko omkhulu kakhulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi isibonelo sihle kakhulu leso esikhonjiswa zinhlanganiso zakwele South Africa.
Le indlela engabandle mayingasetshenziswa eZimbabwe ngoba yilo ilizwe elile nkinga eSouthern Africa elibisele muva umnotho weSouthern Africa ngendlela elikuswa ngayo. Yiko lapho amaZimbabweans abefanele yenze njengalezi nhlanganiso zeSouth Africa ezimele zodwa lezi eziphikisana nohulumeni ukuthi basuke bebaningi nje bebambele bengene esitradeni labo bebonise ukungasuthiseki kwabo.
Umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi usizi ukuthi eZimbabwe kayikho intando kaZulu evumela ukutshengisela okunje ngokukhululekileyo.
Balozibose la inkululeko yabo iyabapha amalungelo ukuthi benze abakufunayo ngesikhathi abasifunayo, njalo futhi igovernment yeSouth Africa ikuhlonipho lokho. Manje kwelakithi eZimbabwe ngale angeke wakwenza lokho ngoba uyasuchaywe ovalelwe obotho uthwa wayi ungubani, sokuyasho ukuthiwa yitreason.
Nakwelinye icele umnumzana Shabalala uthi kungelani lokwehlukana kwemibono lokwamabandla ezombusazwe kanye lokuthuselwa nguhulumende, ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi wonke amaqula aselizweni alwele kusasa ekhululekileyo.
I-ZAN 2018 is gonna win ama-election. Izwilela kahle ingazange yariga because ngoba ngokwehluleka kwethu ama-opposition parties ukuhlukanisa amakhanda senze into eyi-one. Khangela e-South Africa bahlukene kodwa mase kufika entweni eyi-one eqondane labo njengesizwe behlanganisa amakhanda bekhulume ngazo elinye.
Ilunga le-MDCT umnumzana Trust Ndlovu uthi ukutshengisela kufana lalokhu okuqhubeka kwele South Africa kuyadingeka kakhulu eZimbabwe njengoba labo befuna umongameli okhona manje lebandla lakhe bephume embusweni ngenxa yokuthi bayehlulekile ukubusa.
Kumele isimo siguquke indlela okubuswa ngayo. Ukuze lokho kushintshe kumele uhulumende okhona ukhitshwe. As long as sisasenomugabe ne-system yakhe nako konke kukhona kungeke kuze kuphele lokho.
Abaqoqa utshengisela kwakusasa bathi kuzaba kutshengisela okudlula konke osekuke kwabakhona, kanti bakhuthaza ukuthi kungayiwa emsebenzini abantu bonke bamanyane kubizwe lokuthi umongameli Zuma akehle esihlalweni. Ngale studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.